kuyinto enhle kakhulu babugandi kakhulu kazi nga sikhulumela into ezifana labantu indimi lezi esizibiza sithi ngama-minorities indimi esezithe zaphela nje zangasabi khona elizweni lasezimbabwe kodwa sibonge isisekelo sombuso esabuya sabe khona sayenelisa ukurecognisa iindimi zabantu zalezi ezikhona ngikhangela indawo ezifana labobhinga esezenesa ukuthi lazo zithole istation zazo indawo ezifana labowange esezinestation zazo indawo ezifana labobulam ezizaphiwa istation zazo indawo zonke ze-minority ngibe sengikhangela kakhulu ngigxile endaweni efana leplam indaweni efana leplam kakhulu umsakazo lo zabe ukhona bengicela ngikhalaza kakhulu ukuthi abangathiyi abantu beswawo laba bantu ababizwa ngokuthiwa ngabethwa noma abanye babiza bethi ngabesibini ngabantu bakithi njalo yibo abantu abayimbali abaqala ukuhlala kuleli lizwe lela lothiwa lasezimbabwe kuqakathekile kakhulu ukuthi kathesi njengoba bebaningi ngisazi ukuthi emagondo aseplam yilabo ababaningi khonakhona abafakwe ukwenza ukuthi labo bazizwe bengabantu bendawo bazizwe bengabantu asebehlonitshwa sekunaningi kakhulu ngihlala ngihlangana labo ngihlala labo phansi ngibezwa ukuthi balokukhalaza lokukhononda kuningi kakhulu ukuthi bona ngabantu abazwiswa ubuhlungu kodwa abuhlungu lwabo abunanzelelwa so ngikhulumela phezu kokuthi umsakazo bantu bakithi nxaku ukuthi bakhona abantu besawo ababesazi ukukhuluma ulimi abasondele kuwona la ma-community radio station noma i-radio station zecholojo noma ingabe iseplant noma ingabe ingaphi kodwa sondelane labantu bazo zonke indimi singavuki isikhala kusaza sithi indimi zethu azikhanyelwa kodwa-ke nxa singazange sasondele eduzane sazozingzele indimi zethu zesikhalangeni singazange sakhuluma iindimi zesindebeleni singazange sakhuluma iindimi zesisuthu kuzavuka kusaza kusihlupha kodwa sizabe sikhala ngobani ngoba kuyakuyitha esingasondelanga so ngiyamema ngithi bakithi imisakazo iyavulwa nako bambana nini nonke indawo zonke zakithi lapho okuthiwa kuzanikezwa kwala ama-license omsakazo libambane lisebenzisane kuhle libe lezinhliziyo zokubekezelelana
manje pho umsakazo ufuna phela ukusungulwa ngemali abantu bona labo obagqugquzela ukuthi basungule imisakazo bangayithatha ngaphi imali yokusungula imisakazo le
ngiyazi babugrande ukuthi isikhathi sakathesi ilizwe lezimbabwe likhangelane lesikhathi esinzima kakhulu esokuthi kweneliseke ukuthi imali zihlangane kodwa-ke ngangithi ngiyakhangela zonke indawo lezi engizibalayo zabantwana abaningi abanye abasebenza phandle kwamazwe abangazikhangeli bathi bona baphandle kwamazwe bengasabi kwazi ukuthi bafuna ukuthi bavuselele okwenzakala ekhaya abazame ukuthi bahlanganise amasenti bayenze ama-fundraising ukwenza ukuthi imisakazo leyi into eyisiqokoqela yukuthi imisakazo yinto enkulu evuselela indimi kalula ngakuyinto eyenza into ezinjalo okufana lokuthi ikhulume ngezinto eziningi ezabe zenzakala esigabeni njalo kuyakwenza ukuthi abantu imilayezo bayithole lula abakwenze kube yinto emqoka kakhulu lokhwani ukuthi abayenze ama-fundraising abazame ukuthi baqokezelele ukuyizimali okuncane ukwenzela ukuthi bayenelise ukuthi bathole imali leyi yokuthi bahambe bayibhadala imali zena lezi zama-community radio station ama-8700 bond nalawo afunakalayo ukwenzela ukuthi izinto zonke ziqhubekele phambili.